Endabeni zethu namhlanje lilo Mayigobe abenhlanganiso yokulondolozwa koluntu Amnesty International yethule ugwalo lwalokho abakhangelela ukuthi uchasiswe ngamabandla ezombusazwe labancintisa bezimele ekulondolozweni kwamalungelo oluntu lapho bekankasela usekelo kukhetho lwalonyaka. Omama edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye abesifazana abazwisisa ngcono indubo ababhekani lazo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshwe lamhlanje obuqoqwe yi-Women's Coalition of Zimbabwe yokuhlanganisa abakhankasela ukhetho labomama. Umkhokheli womanyano we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, uba nomhlangano omkhulu we-rally eChipinge wokudinga usekelo kukhetho oluzayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubamba umhlangano lababencedisa empini yenkululeko oChimbukilo. Kwezemidlalo, ukapteni weqembu elimela isizwe emdlalweni owekilikiti uHamilton Masakadza uthi ulethemba lokuthi iqembu elama-Chevrons lilakho ukunqoba emdlalweni walo leqembu elimela iPakistan. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwendaba eziphathelane nendaba esifazana kuhlelo asiyihluzeni bomama. Lamhlanje sinika abesifazana ithuba lokuthi bachasise ukuthi baza kwenzelani uZulu banganqoba kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Inombolo njalo 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 lagu 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.